ukugudula kwezindlu umsebenzi wenziwa ikakhulu khathesi nxa kusebusika kunje. Abantu sebebhulile baqeda bayacecisa ke izindlu zabo. Sasithi thina kuqala ngokubhada, babhada bevala imkenke leyana phela eyabijabule lizulu ngesikhathi izulu lisina. Izulu liyadabudabula imkenke emdulini, besebebhada ke bevalavala. Umama okhutheleyo uyathatha udaka bhadabhada avale. Bese usithi ngemva kokubhada evala lapha imkenke liyana lezitubhu zakhe leziyane ziyabe sezifanjaniswe lizulu, abesegudula. Angagudula kumama lo, kuba khona kukucecisa sokusiya ngeminwe lezipho zabantu ezahlukeneyo. Sebececisa ke abesebalaza, abanye sibona bayafaka amaluba, abanye bayafaka indiwo, abanye bayafaka loba lamabhayibhili, abanye asebelolwazi oluphezulu lokucecisa. Sasize sibone sebefake lamavesi sibili. Ngike ngangena kwenye indlu sibili ngamangala, ngathola umama ebhade phakathi kwethithi esexoxa lobaba khonapho ethithini ngemitho ehlukeneyo. Hhayi, kuyinto enhle sibili enyemangalisa. Yindle laphela esintwini yokuchelesisa imuli lokuthi uba bevala edorobheni esiza kukefu athole umuzi omuhle.
Ye, nantoke udaba ke mfundisi Motsi, ungathini baba?
Kuyabongeka lokho, ngoba into eyenzakalayo ukuthi khona esintwini vele isikhathi, njengoba umama uthilo, isikhathi sangukhona ukuthi nxa ihlobo, isikhathi sehlobo sesisulile, abantu sebebhulile. Kulesikhathi esokuthi abomama bayaconcentrate-a ukuthi balungise iguma. So nxa belungisa iguma laphana, bayayenzisa ukucecisa izinto ezijeneyo. Akula lutho olukhona, kodwa mina ngibona ngani yinto enhle, ngoba kwenza ukuthi khona abantu bathande ikhaya labo, abantu bathakazelele izinto abazenzayo, ikakhulukazi impahla zabo khonaphana emakhaya. So mina ngibona ngani yinto enhle sibili esiyikhuthazayo ukuthi yenzakale. Kuzasisiza njalo ukuthi abanye abantu bayenelise ukubuyela emakhaya, ngoba abaningi sebebaleka, kodwa abakhona abahlala emakhaya bayakuthakazelela, ngoba kuyatshengisela ukuthi abantu bayajabulela imizi yabo, bayayicecisa njalo.
Manje-ke Mathebe, isiko leli ligcinwa njani esintwini, njengoba ngazani abanye phela sebengani bayakukhohlwa-kukhohlwa kancane?
Hhathi, akusikho ukukhohlwa. Abantu besintwini sibili umuntu olosintu noma yakhile izindlu zakhe zamazenge, wafaka amaplasta, wafaka amapenda, abaze bathiya kungela ngitsho eyodwa yokwenzela leyo msingolo yokuthi phela khanye ukuthi sibili isintu sakho uyasithanda, ubuzolo bakho uyabukhumbula. Wawuthole kwesesikhathi zimbili kumbe zintathu ezithiyelwe ukwenziwa khonoko, kabakulahli wothi sikubeke kuhle lapha duba ukuthi sekunobuvila. Umuntu abesesithi hayi into zakudala, engatsho iqiniso ukuthi uzonda into zakudala, kodwa sitsho ngoba elivila lokubhada, lokugudula, lokwenza leyo mtingolo ebimihle izolo. Kakula silamuhla esidlula isidala, isidala besivele sisihle, sihle lalamhlanje. Uyayifaka indlu yakho ukuthi iqekele sibile enhloko umangalisayo inkalakatha, kodwa zibe mbili ithithi lakho elihle elicecisiweyo. Kulezi nsuku khona dube ngingakutshela ukuthi omama sebengoku sebenemhlolo, sebethiya amakhabothi lapha phakathi kwalawo mathithi, athola amakhabothi esefakwe, kwaze kwathola umduli, kwacholwa le khabothi leyo, sokufaka ukucecisa imigano, izipunu, amankomithi eselenga wodwa laphana. Nxa ungena khona lo mlilo wasavuma ubaso khona emlilo sobaswa laphana, sebekubiza bathi ngumasijana, kuthi lelo khithi eligudule laba lihle laceciswa phakathi lelo. Sokusiba yilo lokuthi loba kunabantu bemzini phela sebesiyahlala phansi badle imichanxa yabo, badle inopi, badle izijeza, badle konke okumnandi obekupheka izolo.
Baba Motsi, hayi lapho uyakhuluma sibili umama, uyamuzwa?
Ngiyamuzwa sibili. Okwenzakalayo baba Jube ikuthi khona abaningi abasaqhakadekise emakhaya. Yikho nxa abantu bengasaqhakathekise emakhaya abanye sebeloja lapha emadolobheni. Beloja lapha emadolobheni abasela sikhathi esokuthi bahlale bagcine izindlu zabo, iguma labo emakhaya. So uyabona vele ukuthi into azisakhambelani, umumo usitshintshile, yikho abantu bangasakwenzi lokho.
Kodwa ke kungagcinwa njani ke baba Motse?
Hayi, mina ngibona ngani konoko ubaba uPatricia bangani bayakwenza ukuthi abantu bayenze imincintiswano yokuthi ngubani ongakwanisa ukucecisa umuzi wakhe ukwedlula abanye. Kuyasibuyisela khonaphana ekade sikhona njengabantu abamnyama abathakazelela iguma labo, bayathakazelela izinto zethu zesintu esiyasinika vele isisindo njengabantu abamnyama, ngoba kuyasinika imbali esigxeleyo njengabantu.
Ye Mathebe, ngcono uvale khonapho ke ukhulume ngakhonoko ukuthi khanya kulabo babo uPatricia Nyathi bangani sibekulibambile udaba lolu, sebezama ukuthi kugcinwe phele isiko leli ngokwenza imincintiswano etshiyeneyo, akungene khonapho.
Ngithi emakhaya ekakhulu enkaya emagushini ngale vele kuqakatheke kakhulu ukugcinwa kwethithi. Alukafiki lolo hlelo lukaPatricia, kodwa vele bona abantu bayancintanisana balemidlalo yabo yokuncintanisana ukuthi ithithi elihle yiliphi. Ngikhuluma kunje kuyona linyanga, njengoba linyanga iqalisile namuhla, phakathi kwayo kuzabe kulomdlalo omkhulu kuwadi 20 enkaya ezinyangeni. Omama bancintanisane ngakho ukulungiswa kwethithi leguma lendawo zokuchithela izibi lezingalane zokugezisela imigani mbokodwa. Abantu bemagushini njengenkayi ngale bayakuqakathekisa ukulungiswa kwamathithi sibili, vele kabakakulahli. Kanti-ke labona babaloje edorobheni siyabacekisa qinisa ukuthi ikhaya likhaya, kaligugi, kalipheli, kalithithuki.